loko okuthiwa ngumonzura lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe yakwazi ukuthi mhla ka 3 January umonzura wabhalizethi wathi senze ibandla elitha elithiwa iMDC Alliance la uLucia Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu oyinkho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile kuMDC TV yena umonzura senze okunye okulibandla okuthiwa iMDC Alliance. So ngokunjalo akulandlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzura nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers athingisilungu.
UMonzura uphinde wathi yena ukukhanya uNkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzura ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuzaba lokugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzwelo labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member yeMDC kajoyina iMDC izolo njengaye uMonzura. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze iadvice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azimplemente. So ke kahendwa ngabanye abantu njengaye uMonzura.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba kuMDC kaMonzura lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla leMDC lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzura siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yiMDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atengise iquality, impartiality le fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMonzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma nga ethi khona yena uzavimba iMDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku-alphabet njalo uMonzura kasiyo umnikazi wamabala aku-alphabet.